Unkosazana nomagugunqube osakhulayo uthi kazwisisi ukuthi yindaba kuphiwa iZBC kuphela imvumo yokusakaza lolu daba lusahlulelwa ngoba kungasuye wonke umuntu olayo iZBC endlini.
Sina ukuthi iZBC kuphela yiyephi i-permission yoku-livestreama asikuzwisisi because there are many channels esingawabukela and asikhona ukubukela iZBC asilayo thina iZBC yona leyo. So why only iZBC?
Umnumzana Gerald Dube uthi lapha benzela ukuthi nxa sekukhona okungavumelani labo benelise ukuthi bevale ukuyabe kusenzakala njalo lokhu akulamahluko okuzawenza.
Benzela ukuthi besese ukuthi izinto ezingafunakaliyo vele babe funa ukuthi zwisisi zani zethu ma-MDC sikhuluma izinto zabe eziqakathekileyo esithaye ngento yeminda advert zabona sewugida nonkazana enedwani ku-TV wenu kumelela ukuze into eziqakathekileyo akutshintshi lutho njengoba vele ngengabonenye ikhomenti ka-idiliyana engani ilokuyi-threatening toni so aso vele akula nto ephumayo labo ngendlela i-confidence abalayo khanya ngani ha la majaji ezikhwameni zayo so ngazobe live ngazokungabi live salayo ultimately vele i-decision sebantwini abangu-9.
Unkosikazi Novuyo Moyo uthi yena akulanto ezaguqulwa yi-Concord kodwa izenza izinto zome ngamandla ngoba kuningi okukhona.
I-Concord le akulanto ezayitshintsha singakhuluma iqiniso akulanto ezatshintsha whatever i-outcome ezaphuma leyo ayisezitshintshe lizo if anything it will make things worse because khathi sikule nto zamarate if anything it will make things worse akulanto iyatshintsha la uweza bayenza wabayenza akulanto etshintsha ukuthi uchamisa usapotwa ngumgabe akutshintshi lutho ukuthi usapotwa ngubani is not the point yena akuqakathekileyo lokhu afuna ukuyenza.
Egcizelela kulokhu umnumzana Mthokoziso Sibanda uthi akulani ukuthi umnumzana Chanisa usekelwa ngowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngoba lilungelo lakhe njalo abaphikisana lalokhu bakhululekile ukuthi basho abakufunayo.
Akuna problem. Into mele yoyazi ukuthi eZimbabwe we are a democratic nation so anyone can support anyone. Xa besithi uChamisa usupportwa umgabe yikho lapho kusuka khona maybe belahlekelwe yi-democracy yona le abathi bayifuna. Akuthi bale problem lakho and nxa if they are just saying ukuthi usupportwa umgabe it's okay lakho futhi they can say anything they are allowed. Since we agreed ukuthi ilizwe lethu sesile freedom of speech bakhululekile ukuthi batsho lokhu abakucabangayo labafisa ukuthi bekuzwe. I-ZBC yiyo i-state broadcasting esilayo ezimbabwe so nxa ithiwe yona yiyo esilelungelo lokuthi nika abanye ama-chance then abafuna ukungena labo kumele belandele the right channel ezikhona mbone ngathi kule channel yokuthi bayakwanisa ukukuthola via i-ZBC besebenzise bebanike i-channel be-connecte via i-ZBC which is okay.
Unkosikazi Geli Ndlovu othengisa ezitaladeni zakobulawayo uthi ithuba lokubona lolu hlelo kumabonakude abasoze balithola ngoba beyabe besemsebenzini.
Sinasebenza nje ukuzithengisela siyazisebenza so isikhathi sokuthi singasukuma siyebukela ama-TV ambona ukuthi sizasithola ngaphandle kwama-radio hhayiwe singakhona ukuthi siwalalele sisendaweni zethu zokusebenzela ezokuzithengisela so hhayi kutho ukuthi impumela eziphumayo sizazibona-ke ngemva kokusakhona kuma-TV asiza ngakho ukuthi kuphumeso kusuthi.
Abaningi bathi lokhu okwenziwe lidale eliphezulu ukunikeza iZBC ithuba lokusitha lezi zehlakalo zalo mthethwandaba bekumele kuphiwe abanye ithuba. Ezinye inkulumo zokukhuluma ngokusekelwa kukaChamisa ngumgabe kuzinkulumo nje ezokuletha inzondo lokuthi umthethwandaba ucine uthatha icele lalo ophikiswayo. Abanye ngabathi i-Constitutional Court yona ngokwayo iza ivele ihlaselwe kakhulu ngumanyano owe-MDC Alliance njalo lokhu kungadala ukuthi leli dale ligcine lidinge ukuphuma lesinqumo sokukhawulisa uChamisa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathalile Masuku.